So we see a decent double VOA in the belly.
Njani mthakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 4 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endaveni zekuseni lamhlanje
into nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa iregime change engaboni ukuthi kuzafa kwenzakala khona kwana.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqhelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu.
Iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana liqhubeke siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona.
So kusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchako lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yazo. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden seqhelise izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF nguhulumende welizwe lakhe esithi umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kaZulu. Kumbiko awethu leizolo uBiden uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. UBiden uthe uhulumende kaMnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi ezivimba umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo eziphazamisa indlela eleMelika elidlelana ngayo lamanye amazwe. Edlula ikhulu amalunga eZANU-PF kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla akuzijeziso zeMelika. Elebhilithane lona lisungule ezalo izijeziso eziqondane lamalunga eZANU-PF ngenyanga edluleyo lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union. Izijeziso lezi ziza ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa esithi ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamazwe angentshonalanga. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Ibe kuyinto ezahlala ibuya ngenxa yokuthi siyakwazi ukubana ukungena kukaMnumzana Joe Biden akutsho ukuthi kona kube le nguquko ethize ku-administration eMelika. Kucishe kufane nje abantu labana into yokuthi ayi-foreign policy yabo ayitshintshi ngenxa yokuthi kungene uzibane. Kuyabe lokuhamba kunjalo njalo futhi siyakwazi ukuthi kona bafaka lezi jeziso aziso vele jeziso ezinceda lutho lapha eZimbabwe, azincedi mina lawe esiphansi kubulala thina ngapha phansi kakhulu kulalabo abantu babafakela izijeziso zangikhona.
Elebhilithane sibone lalo lisethesa amalunga ebandlaleno izijeziso kumaviki asanda kwedlula lisithi liqhubeka lisephula amalungelo kaZulu. Njengebandla liyake lihlale phansi yini lizama ukukhangelisisa ukuthi ilani kungaphi lapho eliphambanisa khona?
Ipreacher life yakwenza sibili siyakukhumbula lokho kodwa njoba ngihlala ngisitsho akusonto ephathisa uZulu lapha eZimbabwe into yabo le ezitshenziso abazifakayo yinto nje yabo abafuna ukwenza lokwana abantu ngesikhiwa i-regime change engaboniwe ukuthi kuzafa kwenzakala khonokwana ngakho ke ngile themba lokuthi ngelinye ilanga bazaphaphama ebuthongeni babo bebone ukubana hhayi abajezisi laba abantu bafuna ukubajezisa kodwa bajezisa umphakathi wonke nje uZulu wonke nje owalapha eZimbabwe noma zingaze zihlale phansi senzeni thina njengebandla lezanupiyefu siyakwazi ubona thina silibandla elifuna ubusa ngendlela eqondileyo ngakho ke thina njengebandla lezanupiyefu siyakwazi ukubona sijonge konoku ubana impilo zabantu zibe ngcono hatsho kunye lokho okuyabe kukhulunywa
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanupiyefu ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
empilweni yabantu nje selokhe kwangena iZANU-PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lomthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikaMgabe langalesi sikhathi sekungene umnyangagwa impilo yakhona iyafanana nje nga kusiza emalungelweni abantu kawubahloniphi kancane ikakhulu abantu be-opposition lomthetho kawuhlonitshwa ama-activists nabo wonke abantu labalwela amalungelo abantu kabahlonitshwa amalungelo abo kahlonitshwa yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhe silincweba silijezisa
uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho
kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthi athiphatha kahle abantu bakho kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga abe sedala ubudlelwano obuhle futhi namanye amazwe abangathethisani badinge indlela yokusebenzisana bazwane kuze kususwe lezi izijeziso zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempilakahle lude kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lanye belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1478 asebefunyene belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,179 uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lona luyaphambili abezempilakahle bathi bakhuthaza uZulu ukuthi ehlatshwe ukuze uqedwe lomkhuhlane eZimbabwe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Rogers Makiko yena othi usehlatshiwe
ivaccine yamukeleka ukwamukeleka kwangkhona kwenza kusengeza nxa abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo okwenzakala kibo
abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi
indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye ababona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike but kodwa nizananzelela ukuthi radio TV kunzama ikhona sibili inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekati singani iyabhoda bhoda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama vaccine. So ingathi yi problem yona le ebekhona, hathi ukuthi abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni ye-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo, njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuza?
Mina ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele, nxa izambamba izangithola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa, ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabile any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ndihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokhu ebekade nguzwa ngutshele ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, labanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidents okuthi lo uzibani uyenze so lo kwasekusisa. Siza kuzwa nje ngokuya kwamalanga siyasivaccinate, kodwa kwakhathesi akula nje inkinga engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.
Lo ngudokotela Rogers Makiko. Sokusungulwe umkhankaso ebulenjini be-inthanethi okhuthaza abantu ukuthi bengasathengi uchago kanye lokunye ukudla okuthiyeneyo okulungiswa yinkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izimuli ezedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 esigabeni seChilonga eChiretsi, lapho efuna khona ukwenza iplazi elilima utshani benkomo zayo. Ukuxotshwa kwabantu laba ludaba oluqale nyakenye, kodwa luthukuthelise abanengi ngeviki edluleyo lapho uhulumende alobe khona ngokusemthethweni kugwalo lwakhe olwethula imithetho olwegazethi esithi indawo le isingenkampani ye-Den Dairy. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi lezi sezingaxotshwa yiloba nini. Izakhamizi zithi azila lapho ezinaya khona. Umkankaso wokuthi uZulu engasathengi ukudla kwalenkampani usungulwe ngabalwela amalungelo kaZulu kanye labebandla le-MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Indaba ethusayo uyabona namhlanje elizweni leZimbabwe iyethusa ngenxa yokuthi kutsho ukuthi akusela sakhamuzi esilelungelo lokubana siqhubekele phambili sihlala lapho esasivele sihlala khona. Akusela ongathi le yindawo yayivele ihlelwe ngabokhokho bami, kutsho ukuthi bangakukhipha nje noma sikhathi bani lapho abafuna ukuthi bekukhiphe khona. Amalungelo okuthi khona ube lamalungelo okuthi ungakhitshwa lapho ohlezi khona wonke kasana nanzelelo into esabisayo, ngoba kutsho ukuthi abantu bonke abahlezi emakhaya, abahlezi emhlabathini lapho ongela khona ama title deed, lokhana esingakuthi ngama title deed okufana nalokho okutholakala emadolobheni ukuthi umhlabathi enxa uthe ulawo kutsho ukuthi uyabe ule paper elisho ukuthi ngomnikazi, kutsho ukuthi ungakhitshwa noma sikhathi bani bese kuthiwa khona suka la. Sibonile ezinye zakhamizi ukuthi laphana bezakhile ngendlela emangalisayo, sibonile laphana ukuthi ezinye izakhamizi njalo bezilimile, ezinye izakhamizi njalo kanti izindawo lapho ezienazelela khona imikhuba yakibo, kodwa ziyakhitshwa lezi zakhamizi. Kodwa indlela ezikhitshwa ngayo utshengisa ukuthi kakuzange kube loku lama consultations, azange kezike zilandwe zona njengezakhamizi zitshela ukuthi lokho ikho kufuna ukwenziwa njalo lokuthi zitsho ukuthi zona zilombono bani.
Labo okuthiwa bafuna ukuthi basebenzise lindawo bahlanyele utshani, ngobani kahle kahle njalo balubudlelwano na lohulumende?
laba abantu nxa sibezwa nxa kuchiwo kuthiwa khona ngabanikazi benkampani yona leyo kuthiwa yi-10 day elungisa ucako. Nxa kukhulunywa kuthiwa khona laba bantu nxa befika khona ngale bathi bona bavela kumongameli welizwe. Umongameli welizwe okwakhathesi esimaziyo ngu-Emmerson Mnangagwa. Now ungamkhangela njalo ke u-Emmerson Mnangagwa okhanya ngani ngabo 2013-2014 kuthiwa uke waphumela egcekeni esithi yena laba bantu kumbe leyi muli yena uke wayivikela ukuthi ingathathelwa iplazi layo. So kutsho ukuthi ke kathesi ke ubudlelwano babo sobusukile protecten ukuthi bengathathelwa amaplazi kuphela sokusiya lokuthini ngabahambe bethatha umhlabathi ohlezwe nguZulu umhlabathi osetshenziswa nguZulu. So yikho sokusenzakala yibo ubudlelwano esibona ngani mhlawumbe yipho obukhona ngaphandle kokubana kungamanga kodwa okwakhathesi uhulumende kakatsho ukuthi sizatho bani esingayenza ukuthi uhulumende wabantu ekhipha abantu lapho abavele behlezi khona ngenxa yokuthi befuna ukuthi befake inkampani eyodwa kuphela.
Umnumzana Prince Dube Kuspanda ngomgcini sihlalo we-MDC Alliance yeMathabeleland North. Sixoxe njalo locubu ngulayizo mbusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu bona laba abahlukunyezwayo i-minority and i-constitution ita kuprotect ama-rights ama-minority but yena kakhulu kakhulu ozikhangelela abantu bakibo abemaswingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali. So kambona ukuthi vele i-minority isefu isezandleni zikababa lomo and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqhakathekisa kakhulu abantu abalezimali and kangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulu mesesesabela ivoti kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa lithi lisusiwe lapho da lihleli khona emanxweni aboyihlomkhulu kufakwe umuntu oyedwa lina lingakhangeleli indawo uthi kuzabona becine bengasakhangelanga.
Ukududulwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela?
Asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi, asikhangela abantu abasuswa emarange, iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elebele kuthenjisiwe. Ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg because into le kayiqali. Uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakathola izindawo, ama-expenses abasebenzisa becenta indawo besakha, kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizalikompasethwa lizakhelwe. But uma sukile kanenginengi ngakwenzakali khonokho. So mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be-attached to their ancestral land lama-spirituals because abantu abamnyama vele anti siyabe sikhole ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu okulele khona ubaba nawe endabdeni sizahamba sisiyacema ngcwabeni angikhona. So uma selisusiwe lajikelwa kwezinye indawo obviously sokulidetachile and lisiyafakwe kwelinye igange elingalaziyo incanga umhlabathi yabo ungavundanga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi eZimbabwe lizathola isivuno somumbu esiphindwe kathathu lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye esingena ku 2.8 million tons. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye indawo zilokhu zingelamandla kagesi koBulawayo ngemva kokufa kwesitishi esiseBelmont ngomvulo. Singene kumbiko elisithumela yona.
Alukwenani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Gomagoma Village Plumtree kulilima West. Ya basakazi siyayizwa indaba kamahadi, hayi izabonakala ukuthi kuhamba njani ngoba isaqala nje ukuhamba kwesikhathi izavela ukuthi kahle kahle okuyiko kumhluphileyo kutayehle esikhundleni kuyini okunye ke hayi siyabonga ke mabe wakhulula ukuthi abantu basebenze abantu lawo bazihloniphe noma abanye abanengi bengathembi ukuthi umkhuhlane ukhona siqhubekeni kusetshezwe abantu bekwazi ukufida izimuli asiziphatheni ngalokho okuyenzakalayo ngoba sibe kweZimbabwe kuphela so ya njengoba liyakuzwa ukuthi akwake kwabakhona ofreza njani njani asiqhubeni ngendlela i-government echinga khona ngiyabonga ngubhanda moyo mina komnyama esigabeni Plumtree kulilima west
njani basakazi bakastudio seven ya siyezwa sibili izinkulumo ezikhulunywe ngomtakafesi kudambisa amahubo esingakwaziyo ukuthi into akade ikhulume kusuka kuye kumbe bedlume izana asisakwazi uzingcolisile kakhulu xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa ahambe kuzijonga xa engakwazi ukuthi izane iyangcolisa kaye kuzoba sukuya ukhuluma into adingeke ikhulume langutshamisa oemashonalenti utshamisa nxa ekhuluma ngegugurawundi uyambona ukuthi uzwisa usizi namhlanje imahlaba ayithwale yonke uyilulazile uyembula izigqoko incwala lokhuyana okhulumileyo even umlisi ube ngasoze akhulume lokhuyana okwenziwe nguyelo udambisa amahubo uyiyangise ubaba wakhe uyiyangise emangcwabeni uyiyangise abantu bakumahlaba ayithwale konke angazi ukuthi uzabakhokhela njani nxa enenkulumo ezinjeyana ezokuthi nxa ekhuluma uyaba yimayikhi yeZANU-P F iZANU-P F yinto engcolileyo
salibonani basakazi nabathandiwe estudio 7 lona okhulumayo ugift isonduku umfo wanlofa ngikhotama nakuso laphana isilo ubaba ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi ngiyakhuleka kuwe ndaba ezitha mntu ngombulazi bese ngibuya lapha basakazi lokubona abantu bengena lapha emsakazweni be-emotional ye abantu bakithi abavotele amaparty akithi babe bala mebhozapho lamanye amaparty ake ngilifunde ndiseni into encane yekelani ukuhlala lingena emotional ku politics abantu kufanele uye kuyo ukampene abantu they will vote for you but ama politicians tumayifika kubantu akhuluma ye amashona ayenze lokhu lalokhu ye izanu yenze lokhu lalokhu akusikho akusinto ezifuna ukuziwa ngabantu ku ground abantu abaphu ground bafuna ukuzwa i development awunjele nje leader mayizafika laphana kule rally khulume ye izanu ifike yakhuluma manga yathi siyakwazi lokuthi izanu vele ihlalikhuluma amanga so there is not akula nto entsha lapho uyabuyisela abantu ubuye ukhulume hey kule grand plan hey amashona lala lokhu siyakwazi lokhu into yakudala ye-1979 akusinto esingakuvotelela yona ukuthi usitshele ngokuthi kule grand plan so abantu uma befika kubantu abatshele abantu bazabayenzelani bengabavota ama-development into ezinjengabo free education amabhazari ama-development laphana ubatshele ngokuthi kuyabuya into ezinjengabo cold storage leziyana kudaleka ama-job creation into abafuna ukuyizwa hayi uboloku ubuya nje abantu behumana behumana ma bebuya etshamisa betshela abantu bazabayenzelani okuhle abantu bazabavotela ngiyabonga ngokuhlakaza ethembisa
salibona nibasakazi abahle wasestudio 7 bonke nje otungamela inkomo Chris Gandhi Anastasia Ndlovu nabanye abaningi abamagama maningi libingelela lonke ngokulithanda olibingelelayo uNdlovu seSouth Africa la Freedom Park so ke sisabo kakhulukazi ukuthi sizidalela amabizo ngoba eyi lo president osiphetheyo okamnangagwe sesiluke esambona iphutha ngama-83 kwasinasika abantu abadala ebulala abantu esasele ufowabo Robert Mugabe eyi lakathi sihluku sisevalweni ngoba siyambona uyahlukumeza abalungela abantu uyabopha abantu ethi baphula imithetho ye-lockdown kati abantu kabaphuli imithetho ye-lockdown bayenza nje okuba injalo and ubopha uhlangotho olu-one kuphela olwamathebeleleni nje siyabonga
njani basazi bakastudio 7 ngamboni ukuthi mina ngakho ngasidingela amaphilisi emathebheleleni umuntu owayesithi singamakokoroshi abantu bemathebheleleni ndasazi abazatatazela beyethatha le ijekiseni yakhe le emathebheleleni ndizabe iyiphoyizen vele iyabe iyi-TTI ikhulumayo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uphenyo olwenziwe kwele Australia luveza ukuthi izizalwane za kulelo lizwe ezilabazali kumbe okhokho abadabuka kwele China zithi zihlangana lokuhlukuluzwa phezu kwemvelaphi yazo. Abalimi enyakatho yakwele India sebelenyanga ezintathu betshengisela beswela uhulumende ngokwethula imithetho abathi izaphazamisa indlela yabo yokuphila. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Okwedlula iminyaka elishumi inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban kanye lebandla lakhe elibusayo eleFidesz bebesebenza gadalala uqinisa imigoqo kwaba kumsebenzi wokwethula izindaba elizweni lelo. Uhulumende usebenzisa imali etholakala ekuthengiseni imikhankaso ama-advertisements ukuvala amankampani ezindaba ethula imibiko ephambana lombono wakhe. Ukuthenga amashezi kulawa mankampani lokunye okuninginingi. Kunje uhulumende wele Hungary usevale imisakazo lamaphephandaba ethula izindaba lemibiko ephambana lemibono yakhe eminyakeni edluleyo. Ngomnyaka 2018 kulama nkampani ezindaba edlula amakhulu amahlanu 500 amanyaniswe wabunjwa inkampani yomanyano eCentral European Press and Media Foundation. Olabanini abaningi abalobunini kumbe ubungane leziphathamandla zebandla elibusayo eleFidesz Party. Ngombimbitho nyakenye omunye usomabhizimusi olobudlelwane obuqinileyo lebandla leFidesz wenelise ukuthenga isilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% senkampani ye-Index Advertising, okungenye yamankampani amakhulu ethula izindaba ebulenjini be-intanethi. Ngontulikazi nyakenye umhlelo omkhulu wenkampani ye-Index uxotshiwe umsebenzi okucine kubangela ukuchiya umsebenzi kwezisebenzi eziningi zaleyo nkampani. Ngompandula njalo nyakenye uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba wale ukupha ilayisensi yokusakaza umsakazi omkhulu okade uzusele usebenza ongekho phansi kukahulumende oweClub Radio. AbeClub Radio bazamile ukukhweza isicelo sokuphikisa ukuncitshwa kwabo ilayisensi kodwa umahluli unqume esekela uhulumende. Okukhokelele kuthini lomsakazo uvalwe ngenyanga edluleyo kaNhlolanja lanxa nje ilokhu iqhubekela phambili isakaza ebulenjini be-intanethi. Elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngokwenzakala kwele Hungary, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwana lamanye amazwe omhlaba umnumzana Ned Price ethi elemelika libambana labalwela amalungelo okwethulwa kwezindaba lemibiko okukhululekileyo emhlabeni jikelele, abakhalaza ndawonye lozulu waseHungary osebona amathuba akhe wonke okuthula izindaba lemibiko emqotho elemibono ehlukeneyo isitshabalele kweleHungary. Elemelika liyakholwa ukubana ukukhululeka kwabantu kutsho imibono yabo lanxa yehlukene kuqakathekile ekuthuthukiseni umbuso wentando kaZulu.
Kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wemelika umnumzana Joe Biden seqelise ngomnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngohulumende welizwe lakhe esithi umongameli Mnangagwa labanye bakhe baqhubeka besephula amalungelo kazulu. Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza abantu ukuthi bengathengi uchago lokunye ukudla okulungiswa inkampani ye-Den Dairy phezu kwemizamo yayo yokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi emizini yaso. Kubhubhe abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.